U-Addington Mpofu, osakhulayo okubandla le-ZANU-PF kobulawayo, uthi kuningi okuza kwenzakala ngo-2025.
So sisiya ku-2025, it's a good time where ukuthi ukhokhelwa i-experience yonaleyi obelayo ku-2024. Ubusukhangela ngelinye ilihlo, ngelihlo elibanzi, and elikhokhelwa i-experience yonaleyane ka-2024. And as young people, we are optimistic because it's a renewed hope. Sesilethemba lokholo lokubekezela okurenyiweyo.
Kodwa u-Eric Gono, owake waba kudale lephalamende ekubandla le-Citizens Coalition for Change, ngomunye wabathi akusoze kube lenguquko kwezonotho lezombusazwe ngomnyaka ka-2025.
Xa sikhangele kathesi akula ma-opportunities for abasakhulayo, akula misebenzi, akula industry. And the government of Zimbabwe nxa sikhangele i-budget ka-2025 ayikhombisi imizamo kahulumende ekubana ivule ama-opportunities for abontanga. Lokhu kutsho ukuthi ontanga bazaphelela kuma-drugs, ontanga bazaphelela ekubeni ngama-street kid, ontanga especially abesifazane sizababona sebesabaningi emgwaqweni bethengisa imizimba.
Uthi abasakhulayo kumele bezilwele ukwenzela ukuthi bephile ngcono eZimbabwe.
Kusezandleni zabontanga ukuthi bazayekela i-government ibaphilisa ngalindlela kumbe bazathatha imizamo lawo abazayibona eyenziwa ngamanye amazwe, eyenza abontanga ngamanye amazwe. Sibona bonile lapha eKenya bayefostile i-government yaziyazama ukulungisisa, siyababona be-Mozambique labo bayaziveza ukuthi abajabulile ngendlela i-government e-operate ngayo. So singazi ukuthi abalapha ekhaya bazoyenzani, but nxa ngabe bengayenzanga lutho impilo yabo ibhekane lobunyama obukhulu kakhulu.
Ingcweti ezimeleyo ebona ngezabatsha, unkosikazi Mavis Sibanda, uthi abatsha kumele bezithuthukise.
Intsha yiyo ikakhulu esikhuthazana layo, bengameleli ukuqhathwa, abaqhathe labo bebe ngabaqhathi, befunde ukwenza amabhizinisi. Mina lokho kuyandithokozisa ngoba kutsho ukuthi intsha isisiya phambili, isifuna ukuqhubeka ngomsebenzi. Yathi xa sesisiyahlala phansi abantu bethu bazasigcina ngoba besebekwanisa ukuzisebenza. Amabhizinisi wonke akhona emhlabeni aqalwa ngabanye abantu, kanti kwehlulani ukuthi umntanami aqale umsebenzi ngalokho.
Osakhulayo ohlala eHarare olebhizimusi lokuthunga, u-Immaculate Kwashira, uyakusekela lokhu.
Ma ungawa njengomuntu kumele usukume uzithintise. It's not the end of your life. And I've learned ukuthi ku-business kumele ulungiselele ubunzima and kumele uqine ube liqhawe. Ma ubunzima bubuya bhekana labo ngqo, udinge ama-solutions. Yes, it's normal as omama ukuthi siyathwala imithwalo eminingi. So ma ukuthi umuntu ongumama ezimisele, there is nothing that can stop him.
Akwaziwa ukuba kuza kuba lenguquko kumbe hatshi eZimbabwe okuza kwenza abatsha bezithuthukise ngomnyaka ka-2025. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.